Sasa uzwana uzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Chocho, ndiri mu Washington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisogo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Ngalichona njani izilukandaba olamukela emsakazweni uStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku-18 Ntulikazi 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, idolobho lakoBulawayo luqhubeka likhokhela kunani labantu abalegcikwane le-coronavirus ngemva kokutholakala kwabanye njalo abantu abafika kuphose amachumi ayisithupha belegcikwane leli elizweni jikelele izolo.
Sizawutholakala sengathi sinabantu abaningi ngenxa yokuthi bonabo abavela eSouth Africa nje obungcweli valiwe bachaba ngendlela lapho abangahlolwa khona.
Amapolisa lamasotsha aqinisa isandla ekuvimbeni uZulu ukuthi engahambi-hambi mahlayana kulandela ukuqonga kwenani labathelelana igcikwane le-coronavirus. Kodwa abanye bathi lokhu yikuvimba abafuna ukutshengisela.
Kodwa njengoba kunomkhuhlane kukabili kwabaqoqa lomkhosi, ifeza ukuthi bekhangele isafety yabantu bethu, abantu bengangena ezitridini behlale ezindlini, sibone lapho kungaba effective kumbeni bedinge indlela.
Kule bandla lezombusazwe elitsha elikhokhelwa ngumlungu oyumnini plazi eselisungulwe elizweni, silengxoxo lonobhala jikelele waleli bandla uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idolobho lakoBulawayo liqhubeka likhokhela kunani labantu abalegcikwane le-coronavirus ngemva kokutholakala kwabanye njalo abantu abafika phose amachumi ayisithupha 58 abalegcikwane leli elizweni jikelele izolo. Phakathi kwabantu laba kuloyedwa owakoBulawayo obeleminyaka elitshumi lasithoba minwemunye 19 obhubhileyo. Abalegcikwane leli koBulawayo sebengamakhulu amathathu lamachumi amane lasikhombisa 347, kuthi eHarare kulabangamakhulu amathathu lamachumi amabili lane 324. Esinye isigaba esesisatshelwa ukuthi singaba labantu abaningi abalegcikwane leli ngesemathebhelelen South, lapho okubikwa kulabaningi abachapha umngcele okungekho emthethweni bevela kwele South Africa. Sixoxile sakhamuzi salesi sigaba umnumzana Thandeko Zintimkandla, njalo oyingcweti ecubungula ezombusazwe.
Ngombono wami yikuthi sincelelane lamazwe la esincelelane lawo, eZambia enyakatho, eMpumalanga, eMozambique ukuthi ezansi, South Africa ukuthi ezansi, eNtshonalanga, eBotswana. Amazwe la ikakhulu njengeSouth Africa ikhanya amanani akhona aphezulu kakhulu, ngakho abantu abavela kubo South Africa kumele bakhangelwe ngelihlo elibanzi. Yikho ke thina ngapha eMatsouth sizawutholakala sengathi sinabantu abaningi ngenxa yokuthi bonabo abavela eSouth Africa nje obungcweli valiwe bachaba ngendlela lapho abangahlolwa khona. Abazingenela nje bayevumbuluka sebe kuma kubo lapho abahlala khona. Nxa sebekhona pho ke sebethelela ke abanye laba bantu. Kanti njalo siyabona lalaba abalokhu besiya eSouth Africa besiyadinga ukuphila kumbe ngokungenisa impahla kumbe ngani, labo bantu bangena ngendlela ezingayisizo ezifakwe emthethweni. Yibo ke abantu abanye engibona sibili bengayenza ubana inani labantu ababanjwe umkhuhlane eMandebeleni aseZansi likhuphuke kakhulu.
Sizwa kuthiwa bakhona ababaleka enkambeni lezo kugcinwa khona abantu abavela phandle kwelizwe besahlolwa ukuthi balalo na igcikwane leli. Ubona ungani kuyini okungenziwa ukuthi udubo lolu lungasabalali?
Mina ngokubona kwami ngibona ngathi indaba yokubaleka kwabantu endaweni lezi lapho abagcina khona ingaba isukela entweni ezithini. Okokuqala, indawo zona lezo kangikholwa ukuthi uhulumende sibili wahlala phansi walungisa kuhle ukuthi kulabantu ababuyayo nxa befika bayafica kunjani into ezinjengamanzi, ukudla, indawo zokulala, izambuzi, indawo zokugezela. Njoba kuyaqanda kade senxele amanzi akhudumalayo kawakho, impilo yabo kubonakale ngathi kayikho mnandi. Sibili nxa belemkhuhlane bagcina bebalekiswa indawo lezo abahleli kuzo, lokudla kwakhona ukukhanya hayi kawucaci baphonga ukudla njengathi ngabantu abasejele.
Lokhu okwenziwa nguhulumende ukuveza amagama lendawo lapho abantu abayabe bebalekile enkambeni lezi abavela khona, ubona ngani indlela enhle na yokuveza lolu dumo?
Ye, eqinisweni sibili, laba bantu nxa sebethe babaleka ezinkambeni kabaqanjwe ngamabizo kathi sizabazi njani, njengoba ngijilo ngaphambilini ukuthi siyahlangana labo singabazi. Laba bantu kabaqanjwe lokuthi bavela ngabi mbele le namba zabo zesithupha konke kakuqanjwe ukwenzela ukuthi abantu bangababona babelayo indlela ukuthi nangu simbonile usibani banyana nguye odingwayo, nguye obalekele egcikwane. Ye, abantu bangaze bazama ukuthanda abantu ngento enga isiyo kabaqanjwe.
Umnumzana Thandeko Zintimkandla isakhamuzi sesigaba seMathebeleland South njalo eyingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Amapholisa lamasotsha aseqinise isandla ekuvimbeni uZulu ukuthi engahambihambi mahlayana kulandela ukuqonga kwenani labathelelana igcikwane le-coronavirus. Iphephandaba le-News Day lithi isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi kulabantu abangamakhulu amane 400 ababotshiweyo ngolwesine ngenxa yokwephula imigoqo yokuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Kodwa abanye bathi injongo kahulumende yokuqinisa isandla kulolu daba yikuvimba abazama ukutshengisela ekupheleni kwenyanga. Bekhonona ngenkohlakalo abathi sibhahile kuhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kambe kungaba kuyiyo injongo kahulumende na? Sibuze ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Abantu ukuze bezikhulule kuqakathekile ukuthi bephakame besekele uhlelo luka 31 July. Kodwa njengoba kulomkhuhlane kukabili kwabaqoqa lomkhosi, either ukuthi bekhangele isafety yabantu bethu, abantu bengangena ezitridini behlale ezindlini, sibone lapho kungaba effective kumbeni bedinge indlela. Kodwa ungathi uyakukhangela lokho, abancindezeli sebedinga indlela zokuthi bangaqalisa ukuthi bethosele abantu, ngoba even lawona lama-figures uhlupho olungazakaliyo ukuthi ngaweqiniso kumbeni ngama-figures that are cooked for justification ukuthi akwenzi ukuthi abantu besukume ngoba kule corona. But ngibona ngazathi iningi labantu oda ngibalalele bangani u-31 bebemkhangelele kakhulu ngoba sebedumeke kakhulu. Kodwa kulezinye izinhlangano ezingathi ngama-askaris asekhethwe ngohulumende abathi khona uhlupho olukhona lungalungiswa ngokukhulumisana. Kodwa ungakhangela lohulumende kuyacaca ukuthi kalandlebe lalela umuntu.
Sesizwe abanye besithi njengoba kuthiwa khona abantu bengaphumi ngobuningi ngenxa yegcikwane leli khona, abantu abasoze baphume, ubona ngani kuzaba njalo na
ukubambana kukhona ebantwini ezinkokheli nakula kubambana ngoba inkho izinkokheli zonke zikhangelele either amabizo azo ukutebe makhulu kumbeni ukuthi zizakudlana kodwa abantu abadubekayo ungavota obalaleli badinga into yonke ingabe ivela kubani engabasiza kulolu hlupho abakulo so ungakhangela into esiluhlupho kakhulu ayiseyozano kodwa sokungabantu abasebukhokhelini bengixoxa lamanye amajaha akuzano 2 days back ukhona undodote kimi yabona ohlupho esilalo kathesi yokuthi akula nkokheli engabambanisa abantu ithi kasifuqeni lo bukhokheli obukhona siswele inkokheli ezimisele ukulwela abantu hathi udumo lwayo hayi inzuzo yayo kodwa ifuna ukuthi wonke umuntu oyisizalo neseZimbabwe kabe le 3 meals a day ezidecent kabe le shelter kabe la ngokukhana kathesi even transport abantu umkhuhlano nalowo ukhona upaswa ngendlela ezijeneyo khangela emabhasi entani baye begcwele njani khangela amalayini emagrosa abantu belayini lokudla so mbona ngazathi konke khonoko alumana sile nkokheli epeople centered ibizwa bebezatshiya ama-personal interest bethu bantu kasibambaneni njengezizalwane zelizwe silwise lolu hlupho esibhekane lalo
umnumzana Mbuso Fuzwayo yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Inhlanganiso ye 1893 Mthwakazi Human Rights Restoration Movement namhlanje iqhubeke ngohlelo lwayo lokuphathisa izakhamizi zakoBulawayo eziswela amanzi ngokuzinikeza amanzi. Lamhlanje linhlanganiso ibisenyumagwegwe lapho okuphiwe khona abantu amanzi abegcwele inkalakatha yethanga elithiwa yibhawuza ngesilungu. Sixoxe lesiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe okunenge okwenzakeleyo.
Besisemagwegwe lapha nenyumagwegwe eMhani lapho ebesincedisana khona lezakhamizi zalaphaya. Sihambise khona amanzi ukuze sincedisane labantu bakithi abaswela amanzi njengoba nisazi ukuthi khona idolobho lakoBulawayo lonke nje alilamanzi kathesi. Iko lathi sithe njengenhlanganiso siyebeka isandla sethu khona ngale enyumagwegwe. Abantu bebeyinhlabathi laphaya abantu bebanenga kakhulu babugandi bebebanenga kakhulu abantu lamanzi lawo vele kayenele.
Lizaqhubeka nalo hlelo lwenu lolo njalo ungasela ukuthi liza kuya ngapi kusikhathi esilandelayo?
Siyaphambili ngohlelo lolu. Njalo uhlelo lolu silukhangelele ukuthi khona kumele siluqhube size siyefika esikhathini sezulu lapho izulu selikhona lapho abantu abazabe sekesenelisa khona ukuthola amanzi. Kathe sibaba indlela esisebenza ngayo sisebenza ngendlela yokuthi khona thina siyahaya ibhawuza. Ikhansili ibisisiba yiyo esinika amanzi. Ingasinikeza amanzi ibisisitshela njalo lokuthi khona siqonde ngapi. Ikho ke kathesi kasikwazi ukuthi iza sithi siye ngapi kodwa uhlelo lwethu siloke siphakathi kwezakhamizi njengobana usazi ukuthi khona kuvike kuphelileyo bese old magwegwe kathesi namhlanje bathesi ye enyumagwegwe so kusukela kathesi kasikwazi ukuthi baza ukuthi siye ngapi futhi.
Ngobani elibaphathisayo njalo libakhetha njani?
Siphathisa izakhamizi zonke ngendawo la ngendawo lapho esiyabe sifike khona. Thina njengenhlanganiso e-1893 Mthwakazi Human Rights Restoration kasikhethi muntu. Kasilani lokuthi umuntu ngowesilisa, ngowesifazana, mude, mfitshane.
Umnumzana Greta Vodloza Sibanda isiphathamandla senhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Human Rights Restoration Movement ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Lamlela ndwandwe lamlela ndwandwe lamlela mshweshwe
lamlela nampawa kuvimbula
lamlela ndwandwe lamlela ndwandwe
kwezemaphandleni izakhamizi zamadobo sezidlela evalweni kulandela ukubhubha kosane esibhedlela semaphisa olubikwa lubulewe umkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kuza ngesikhathi inani lalabo abahlaselwe yileli gcikwane liqonga njalo nje. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi ezixoxwe lazo zethesa izizalwane zakuleli ezibuya okungekho emthethweni zivela phetheya umlando okumemethekisa igciwane le-coronavirus emaphandleni njalo zithi kuyadinga ukuthi uhulumende abophe ziqine emngceleni elizwe ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwaleli gciwane. Inani lalabo asebebanjwe leli gciwane kulesi sabelo seliqongela kwabalikhulu lamathuma esithupha 160 labulala umntwana oyedwa esilawo emapisa abalenyanga esiyisishiyagalolunye zelwe. Kodwa umndeni wakhe uthi awukholwa ukuthi kuleyo yileli gciwane. Iningi lalabo abahlaselwe yileli gciwane ezizalwane zakuleli ezivelele kwele South Africa liBotswana. Umnumzana Grade Mpiri oyisakhamuzi seSanetsen uthi bafakwe engozini yilaba abasuka phetheya.
Kulabantu ababuyayo from South Africa behlala ngapha without i-quarantine. Okwesibili asikaboni lapho abantu abatestwa khona ukuthi abantu bale corona kumbe abala yi-problem. Kulezi moto ezithwala from Bulawayo ebusuku zibuya nga after all eBulawayo kule mkhuhlane onjalo.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Love Moncube odabuka kwamalaba yena oyethesa abamthetho omlando kumemethekisa leli gciwane ngokufumbathisa labo abachapha imngcele okungekho emthethweni.
Sikhala kakhulu ngamasotsha namaphoyisa aseningcweleni ayiwo avulela umkhuhlane ukuthi ungene ngendlela abasebenzisana lakhona nabomalayitsha bebanika intshukutsha yokungena. Bakithi sisenkingeni.
Umnumzana Promise Jabangu Sobhu Westezi yena uthi sokudingeka ukuthi uhulumende abhode ngemizi ehlola uzulu wonke kulandela ukuqonga kwenani lalabo asebehlaselwe yileli gciwane.
Kuyaswelakala ubona uhulumende nga uyabuya angene phakathi kwemizi angene door to door wonke umuntu atestwe. Ngokubana kungayekethiswa yena linto kuzaba nzima. Kukhanya uhulumende uqakathekisa abantu kakhulu abasemadrobheni. Ikanti-ke lathi ngaphandle ngapha kufanele siqakathekiswe sihlolwe abantu kwazakali kwenzeke ukuthi umkhuhlane ungamemetheki.
Ngaphandle kwalokho uthabanga uthi okudala ukuthi abantu bahambe okungapheliyo indlala esemakhaya.
Uhulumende wasithembisa ukubana uzafida abantu ukudla asikuboni kufika nzima.
Kusenjalo izakhamizi edolobheni leGwanda zidla amalahle kulandela imbiko ethi kulodokotela othatha izigulane ezihlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19 kwezinye izibhedlela ezivalisa eseHarare leGweru leBulawayo ezazihlinzele esibhedlela esikhulu seGwanda. Kumbiko qala ukubhotabhota ebulenjini beWhatsApp izolo kubikwa lo dokotela ehlinze esinye isigulane ebesilo mkhuhlane we-COVID-19 osekufake ezinye izigulane labonke engozini. Kubikwa njalo ehlinze omunye umntwana ovele eGweru okubikwa sevalelwe ku-quarantine. Umnumzana Ndaniso Mpando oyisakhamuzi seGwanda uthi kumele athathelwe amanyathelo ludokotela.
Ithina iGwanda besiyazi iyiyo ehambisa izigulane e-UPH uma sisehluleka ukuthi zelatshwe lapha eGwanda. Kodwa ke nasesimbona kunguye oseletha izigulane ezisuse UPH ezileta lapha eGwanda. Kuyasimangalisa njalo kuyasidanisa lokhu okwenziwa ngudokotela. Besicela ukuthi nga iministry iyakukhangela sibili lokhu ejeziswe lo dokotela.
Umqondisi wezempilakahle ezansi emandebeleni unkosikazi Ruto Skotsore utshelele umsakazi ukuthi udaba lukadokotela lo basaluphenya. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke ngidedele emuva ngelijiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazane lelami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosazana Duduzile Mathema obona ngokwethulwa kwembiko kunhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development, iWILD. Sihlaziya inhlelo zokuthuthukisa impilo yabesifazane eziqhutshwa yile inhlanganiso.
Sibenzayo njenge-Women's Institute for Leadership Development ngokulwela amalungelo abomama elizweni leZimbabwe. Amalungelo abomama kumele atholakale ngendlela eqondileyo. Ngakho ke ngesikhathi lesi esikiso ese-COVID-19 sisebenza sihlangene lezinye inhlanganiso ukuthi silwele amalungelo afana lokuthola amanzi ngendlela eqondileyo. Ngakho ke sibuye sisebenze endabeni ezempila kahle kulabo abakhulelweyo kanye lokuthi benelise ukuthi bathole amaphilisi asiza uma belesifiso sokuthi belamisele khatshana. Sisebenza siseGwanda, eLupane, ePlumtree, eMzingwane kanye lakoBulawayo. Ngakho inhlelo sizenza zivumelanela labo abangabe behlala kulezo zigaba. Okungabe kusehlukana zindawo esingabe sixoxisana labo mama, lapho ngitsho abo social media abafana labo Twitter, Facebook, labo WhatsApp. Uhlupho luba sekuthini imali yokuba le data isuka ibe nengi okwamagama. Ngakho kube nzima ukuthi omama bangabe behlala emaphandleni benelise ukuthi labo baphatheke kunhlelo ezingabe zisenzakala kulezo ndawo.
Sesikhangela ke uhlelo lwamanzi, ukuyini eselikwenzile ngalolu hlelo? Sinazelela ukuthi amanzi asilela kwamanye amalokitsha koBulawayo.
Udaba lwamanzi lunzima kakhulu, kodwa esesikwenzile njengeWild ukuthi sixhumanile ezinye inhlanganiso ezikhona apha koBulawayo. Sabe sisibala lokho esikubiza sisithi i-Community Action Group for Good Governance. Ngakho ke sesizame ukuthi sihambe khona eluveve sisiyadingisisa ukuthi kungabe kwenzakaleni ukuthi izakhamizi zizithole zisikha amanzi angahlanzekanga, banathe amanzi balahlekelwa zimpilo zabo. Sesincedise imuli ngokudla langemfanelo zokubona abezempila kahle. Ngakho ke omama benelise ukuthi baqoqane ukuze bahlafune kabanzi ngodaba lwamanzi. Ngakho njengoba ngikhuluma nje kule petition esithe sayithumela kunkokheli edalele parliament, sisisho uhlupho olubhekane loBulawayo ukuthi kakuncedwe izakhamizi kusale isikhathi.
Bona abesifazana balwamukela njani usizo lwenu? Bayabuya yini ngobuningi babo nxa libamema emhlanganweni? Njalo libona ngani ukuthi inhlelo zenu ziyasebenza emphakathini?
Omama bayasukumela phezulu uma sibamema enhlelweni zethu. Siyenza inhlelo ezifana lokufundisa omama ngendaba zesisekelo sombuso lapha kuma legal clinic esandise ukuthi sibe lawo ezigabeni ezehlukeneyo. Siyabafundisa ukuthi uma behlangana lenhlupho ezichiyeneyo bangenzani, ikakhulu nxa sikhangela kundaba zokuxhumana labakhokheli. Siyakhuthaza omama ukuthi babe ngabantu abazisebenzayo, bangaze bahlalela izandla. Sibuye sibakhuthaze ukuthi baphatheke ngendlela ephakemeyo kumathuba aphathelane lobukhokheli. Kunje silohlelo oluncedisa omama ikakhulu uma sikhangele ekuthini indlela ibuzwa kwabaphambili. Ukuhlelo esilibiza sisithi i-Running to Win Mentorship Conversations, lapho omama abaphatheke kwezombusazwe kumbe ezombangazwe bahlanganiswa labontanga abalesifiso sokuqiniswa ngayonale indlela. Ngizanika umzekeliso ngesigaba seGwanda, lapha okuvele obekuvame ukuthi kulabo councillor besilisa kuphela kuma ward alichumi. Ngakho besekwenzakele okwesikhathi eside, kodwa ngemva kokusebenza khonale eGwanda sinanzelele ukuthi inani labo mama abaveza isifiso sokuthi babe ngokhansila sakhuphuka. Asikhuluma nje eGwanda, usekhona umama ongukhansila omela amalungelo abomama khona ngale eGwanda.
Leyo bekuyingxoxo lo Nkosazana Duduzile Mathema obona ngokwethulwa kwemibiko kwinhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development, iWILD. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Kulebandla elezombusazwe elithiwa The Patriotic Front, elikhokhelwa ngowayengumlimi omhlophe umnumzana Darryl Collett, elisungulwe kunyanga ezimbalwa ezisanda kwedlula. Leli bandla lithi lizancindisa kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2023. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesiphathamandla saleli bandla umnumzana Andrew Nyathi. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Salibonani balaleli, salibonani mazimbabwe amahle. Ibizo lami mina ngu-Andrew Nyathi, yimi umuntu obambe umsebenzi ka-Secretary General wenhlangano. Inhlangano yethu ibizwa ngokuthi The Patriotic Front.
Ungasitshela ukuthi ibandla lenu leli elitsha lisungulwe nini, njalo ngobani abakhokheli abamgqoka?
I-Patriotic Front le ngomsebenzi esifuna ukuwenza. Sifuna ukuthi siyebamba lokho okwakulwelwa ngabantu, ngoba kubonakala ngazathi sekuphunyukile. So sifuna ukuthi sikusukudobhe thina sikubuyisele endleleni sisebenzenini. Ngifuna ukuthi ngichaze ukuthi ubukhokheli bethu abukho eSouth Africa. Balutshwana, ngathi balutshwana kakhulu abangayibona abase South Africa. Otherwise upresident, utrejara, labanye bonke base Zimbabwe, lama structures ase Zimbabwe wonke ngobuningi bawo. Let's say asithi thina koBulawayo, eHarare, much south, much north and so on, nakwezinye indawo. So ngathi ke ubukhokheli benhlangano wethu buse Zimbabwe.
Seliyazisile na inhlanganiso yozo yezokhetho eZimbabwe?
Thina sisayazisa iveki. So ekuwenziseni kwethu iveki yasipha incwadi yokuthi sebesazi mhla ka-24 June kuwona lomnyaka. Thina sasiyiqale inhlangano yethu, kumbe ngathi sayiqale inhlangano yethu mhla ka-20 February kuwona lomnyaka. Well, ngathi ke ngaleyo ndlela konke okumele ukuthi sikulandele sikulandele ngendlela yakhona, sikwenza ngendlela eqondileyo.
Okugcina ungavalelisa uZulu?
Okusela usalayo kimi ukuthi ngivalelise ngithi siyabonga kakhulu laba abazizwayo benemibuzo belothando bangakhuluma lathi basikhona kuma website yonke indawo sikhona le ofisi silayo, ofisi khonapha eJoburg sile ofisi koBulawayo, siphakathi kokuzama ukulungisa ukuthi sibe le ofisi eHarare. Siyabonga.
Umnumzana Andrew Nyathi ngunobhala jikelele webandla le-The Patriotic Front, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo kuvikezayo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela.
amapolisa lamasotsha aqinisa isandla ekuvimbeni uzulu ukuthi engahambi-hambi mahlayana. Kulandela ukuqonga kwenani labathelelana igcikwane le-coronavirus. Kodwa abanye bathi kukhona ukutshaya amanzi. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olibhaleliswa nguChris Gande.
Lela wenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu, teererai zvakare mangwana.